sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 19 kuLwezi 2023 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje ibandla le-CCC lithi lizaphindela imithethwandaba kusasa lapho eliphikisa ilungelo likamnumzana Sengezo Chabango ozithi nginobhala jikelele waleli bandla elokuxotshisa amalunga e-CCC ePhalamende, Senate lakuma-Council esithi awakhethwanga ngemfanelo.
I-challenge vele ekhona khathesi ukuthi ngubani i-CCC, ngoba i-CCC ngendlela osokufakwa ngayo kukhanya ngani ngupresident kuphela.
Umteni kamoyi uRaman Gumbo obekwe izolo emathuneni e-Lady Stand Symmetry kobulawayo uthi impilo iza kuba lukhuni engasekho.
Ngizizwa sengi-right, ngizizwa sengithabile, sengikhululekile. Asoze ngithole elinye ithuba lokubonga indlela ubaba wami angenzala yona.
Idolobho lakobulawayo seliqoqe umhlangano omkhulu kwele South Africa kuyona le iviki wokuhuga osomabhizinisi ukuthi betshale imali yabo kunhlelo zokuthuthukisa leli dolobho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Idolobho lakobulawayo lithi seliqoqe umhlangano omkhulu kwele South Africa kuyona le iviki okuhuga osomabhizimusi ukuthi betshale imali yabo kunhlelo zokuthuthukisa leli dolobho. Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard ozachasisela lomhlangano inhlelo zakobulawayo ulobe enkundleni yebulenjini lamhla ukuthi umhlangano lo uqoqwe kwele South Africa ngoba yikho lapho kulabo osomabhizimusi abaningi asebetshengise ukuzimisela ukusebenza le dolobho lakobulawayo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhangelele ukuphindela imithethwandaba kusasa lapho eliphikisa ilungelo likamnumzana Sengezo Chabango ozithi nginobhala jikelele elokuxotshisa amalunga e-CCC ePhalamende, Senate lakuma-Council esithi awakhethwanga ngemfanelo. Igqwetha elimele umnumzana Chabango, umnumzana Ngqobani Sithole, uchasisa kabanzi ngodaba olukhangelelwe ukuhlafuna kusasa lokunye okuphathelane lalo.
Kula malunga awephathi ye-CCC aqotshwe yi-CCC isebenzisa usecretary general wayo uSengezo Chabango. Amalunga la ahambe enkantolo esithi wena afuna ukuthi abuyele. Amalunga la athe efikile enkantolo, inkantolo ephakeme eseyalali yayichitha lolo daba. Base be-aphila besiya e-Supreme Court. Thina lo Sengezo Chabango njengamadoda akhe besichallenja abantu labantu ukuthi i-CCC ibaqothile njalo bona ukuthi bengakhulumi nge-CCC bephonga ukuthi ngamalunga e-CCC yona i-CCC ithulele akubancedisi. Ngakho-ke kwasokufika esikhathini sokuthi inkundla ephakeme yavumelana lathi lachitha lolo daba. But sebehambile e-Supreme Court iyangena mhlaka 1 December. Just fast forward. I-CCC yazobuya yona isithi no i-CCC njalo ethi uSengezo kayimazi as a member. Kodwa i-CCC leyo ebuyileyo sine problem layo ngoba ngumuntu othi yena uyi-CCC ebuya lencwadi athi ibhalwe ngupresident we-CCC uChamisa. Ngakho thina sasesibuza ukuthi kanti nxa incwadi leyo esithi i-resolution ibhalwe nguChamisa, why uChamisa engabuyi enkantolo kumbe afake i-affidavit? Ngoba yabe sokufanana lokuthi siyamnyeya esithi yi-hearsay. Ngakho-ke yona le indaba yindaba ezangena nje kusasa, yes, ngo-2 emini High Court yaRara.
Libona luqhubeka njani udaba lolo? Lelo bufakazi obuqinileyo yini kwelenu icele?
We are very confident ukuthi sizaphumelela ngoba ngendlela esikubamba ngayo sikubamba ngobunono obuphezulu. Challenge vele ekhona kathesi ukuthi ngubani iTriple C ngoba iTriple C ngendlela osokufakwa ngayo kukhanya ngani ngupresident kuphela. Any other person usefana nje njengesithuko ukuthi nxa kade uTriple C sokumele ukuthi upresident athi ukuthi namhla uTriple C kumbe kusasa kawukho. Isitshintshile le nto le. Wonke umuntu has lost ama positions, wonke umuntu has lost i-membership. Into ezama ukulungiswa lapha ngubaba uChabanga. Kulezinye izindaba ezifayeliwe sezingathi zingathi ziba lihlekana. Wonke umuntu sekwazi ukuthi abuyathi kusengezwe lawo so member kule problem ephathini. Kodwa we hope ukuthi iphathi izahlala phansi kulungisise ngoba kucakathekile khonoko. Ama-cases akhona ayafayilwa, asefayiliwe, sidila nawo. Esicabangele ukuthi kusiyabamba amaviki amabili, ama-agent application service esigcetshe ngawo, sesidila lamasamanisi angathi azathatha sona isikhathi esingathi side. Akuncedi ukuthi abantu bebe besithi wena uthunywe yilokhu, wena uthunywe yilokhuyana, wena uyizani, wena uyini, wena uyini. Kuyukuthi kule problem abantu abayaziyo efuze ilungisiswe. That is not going to assist anyone.
Lo umnumzana Ngqobani Sithole iqwetha elimela umnumzana Sengezo Chabangu ozibiza ngokuthi nginobhala jikelele we-CCC sixoxela ekobulawayo. Siphinde saxoxa lo nkosazana Sithabile Mlilo, ilunga le-CCC ongomunye wabaxothiswa ngumnumzana Chabangu edalela ePhalamende emele isigaba sakobulawayo kuhlandla lwabesifazana ePhalamende.
Iyaphonga ukuba yinto eyasimangalisa sonke ukuthi khona siyaphonga izivuka nje ekuseni sokuthi akhona selixothwa ngumuntu ezithela nge-interim SG. Yinto emangalisayo kakhulu ukuthi kathi yena interim SG ube ngaphi elalongo izinto nxa kade sithi ziyayonakala because bemele ukuthi phela erezi i-alarm njenge-interim SG.
Ngezinye indlela lilokhu ligcizelela ukuthi ngempela alimazi umnumzana Chabanga kubandlaleni.
Ebandleni lelizingakhangela lizabona ukuthi khona bekuna bantu abathiwa khona ama-cluster leaders and then ama-cluster leaders zibe lama-cluster members and then zibe lama-street champions. Lelo yiwo abamsebenzelabo ethi hamba ekhethweni lemeli ka-23 August 2023 njengebandla besikwazi ukuthi ayibandla lethu aluka lihlale phansi ukuthi khona sibone ukuthi khona bengalungisa njani ekukhokheleni besikhangelela ukuthi njengebase sihambele ekhethweni loli abantu bezahlala phansi belungise-ke lokho kwabo ukuthi kulungise kukuleke nxa usezinyeni kuyabuthwalane lokhu kwedikhala ngakho unxa yena esikhona le ulilunga lethu ehlale phansi elungise lathi kuthi asingisensi ihambe so singahamba shithi ngiyabona ukuthi ibe ibandla lethu liphumelela linjalo.
Lo nkosazana Sithabile Mlilo, ilunga lebandla le-CCC esixoxelaye ekobulawayo. Umdeni kamuyi uRaman Gumbo obekwe izolo emathuneni eLady Stanley Cemetery kobulawayo uthi impilo iza kuba lukhuni engasekho. URaman obe ngumqeqeshi wezenguqu olodumo olukhulu ubhubhele esibhedlela seFrancis Town eBotswana ngemva kokugula okwesikhatshana mhla ka-10 kuyonale inyanga. Umngcwabo lo ubulamakhulu lamakhulu abantu kuhlanganisela abezenguqu, ingatsha zikahulumende kunye labasekeli balumdlalo. Kubika intatheli izindaba iStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Unkosikazi kaRaman uVirginia Gumbo ongumfundisi emandleni lakhe eBotswana uthi usazama ukuzwisisa ngesehlakalo sokufa komyeni wakhe.
It's really a tough moment. It's a tough moment. I'm here to do a research of my mind. The events that happened in this past week. Ngibonga kakhulu uThando kuyaduduza nxa ulahlekelwe usuthola ukuthi abantu balothando lungaka.
Indodana kaGumbo yakuqala ubukhosi ithi iduduzwe ukubona abantu abaningi okwesabekayo bezokhalela uyise.
Ngiyabonga, ngizizwa sengi-right, ngizizwa sengithabile sengikhululekile. Asoze ngithole elinye ithuba lokubonga indlela ubaba wami angenzela yona.
Omunye umdlali wezenguqu owadlala loRamal Gumbo kwiHighlanders la uqembu lesizwe uAlexander the Cool Ruler Maseko uthi kuhlungu ubhubha kukaMr Cash. Elinye njalo igama lokudlala likaRaman.
Silahlekelwe mfowethu, silahlekelwe too much. We lost a very, very serious hero. Umuntu obenguye kanje ngaguqula izinto eziningi. The youngsters and for all the other players like abafana lati sadalana
amazi kamaseko wagcizelwa ngo Amin Somapiri oya umngane ka Ran njalo badlala bonke kuBhoso
ngizobuhlungu kakhulu. I'm lost of words ngokhuma ngomngane wami. He was my best friend, he was a brother to me. I can't believe ukuthi uRaman namdlala sethu ngifuleka lokukhuluma ukuthi ngathi because nguye umuntu kade umngane wami ekade ngishiya naye ama-deepest secrets ami.
Omnye umdlali wenguqu waba lodumo eqeqesha ngumuyi uRaman Gumbo uzenzo zemuramoyo uthi ura ube nguyise.
Wayengasokhotsha kuphela egrounding, wayekhotsha even laphandle empilweni zethu. Silahlekelwe kakhulu, sidabukile kakhulu, especially in the class of 98. Sikuhlungu kakhulu.
Oqeqesha kwelebotswana njalo wakasebenza engumsebenzi kaRaman Gumbo uMandla Mpofu uncoma iqhawe lenguqu.
Sesiliphekezela iqhawe. Into engayithabela nje ukuthi i-knowledge yakhe yonke ayelakho ukuchiya yena wa sizosala sokusebenza.
Inhlanzo yezenguqu emhlabeni wonke jikelele eFIFA yethule umbiko wenduduzo kumuleko Gumbo uRosemary Mgatsa weZifa Normalization Committee uthi laye udabukile.
Siyabonga uNkulunkulu ngesikhathi asinika kona uRaman. Lala kahle, siza kukhumbula your legacy that you left. We always cherish it.
Ugumbo wadlala eHighlanders liqembu lesizwe lama-Warriors, wabuya wabe ngumholi wamaqembu la njalo usebenze lamaqembu ezenguqu amaningi athiyeneyo kwele Zimbabwe, Malawi, South Africa leBotswana. Ubhubha kwakhe kudabule umdeni wakwaGumbo labantu abaningi. Uhulumende weZimbabwe uncedise kwindleko zemva kaRaman Gumbo. URush ebeneminyaka engamathuma esithupha njalo uncwatshe ngelanga azalwa ngalo emangcwabeni eLady Stanley kobulawayo izolo. Himele sitho 7 ngobulawayo igama lami as a Jesus Father.
Le yistudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization ithi abantwana abedlula amathumi amathathu lanye 31 abagulayo njalo abazalwa isikhathi sabo singakafiki ama-premature sebesusiwe esibhedlela seShifa eGaza njalo sebethwalelwe esibhedlela esiseGibhithe lamuhla. Amabutho e-Israel ahlasele isibhedlela lesi ngeviki edluleyo kumpi esaqhubeka phakathi kwele Israel lele butho leHamas. Amalunga enhlanganiso ye-WHO ahlole isibhedlela seShifa izolo njalo athi sesibhidleke kakhulu. Kusenjalo abe-Palestine ababili babulewe izolo ebusuku empinile. Amabutho e-Israel aze ahlasele e-West Bank kulelo lizwe.
Sigcina amasiko wena,
amasiko wena,
owenze
usenziwe
manje.
Sigcina amasiko wena,
namhlanje kweziphathelane lamasiko sixoxalo nkosazana Lilian Dube othole izicoco ezimbili ezokumhlonipha emsebenzini wakhe wokuqeqesha abantwana besikolo seMabhokujwane Primary School ngemigito yesintu kunhlanganiso yeMathebelele Cultural Awards.
So esesikolo ngesabantwana besikolo abagida i-traditional dance engibatrainayo ukuthi bagide imigido etshiyeneyo etholakala kwele Zimbabwe nakomakhelwane abanjengeBotswana. Besila umgido oBotswana wethuthuba oyi-1 namanye ama-traditional dances atholakala eMathebeleland lemeZimbabwe ejikelele. Esami ngesokuthi ngibe ngu-best trainer obetraina khona lapho i-traditional dance ukuthi ngitraine abangcono kulabo abanye bonke. So yikho okungenze ngathola.
Selake lanqoba yini kwenye imincintiswano? eselaphatheka kuyo.
Ah, sesanqoba kaningi. I think from 2017 ngikhalisa i-traditional dance emabhokotwana. Sesike sahamba ku-national kabili, i-province sesibambe kaningi. Nanxa besidliwa ku-provincials but besifika kuma-provincial competitions.
Kahle kahle kuyini okukunika umfutho wokuthi ufundise abantwana imigido le? Kungani waba lokuyikhwabitha?
I think okunye okwangenza ngayikhwabitha ukuthi like kathesi esintwini uyabona ukuthi abantwana basawazi amasiko, mbona ukuthi abantwana baselanhlonipho, abaselambeko, ngoba basakwazi vele ukuthi ekadeni kwakuvele kusenziwani. Njalo la masiko ethu asalandelwa ngendlela ayilandelwa ngayo. Ezinye izinto sezisonakala nje mahlayana. Nganika nje example seduzane njengezulu, izulu kalisani kanjengakekadeni elalikwenza. Kungenxa mhlawumbe yokuthi abantu abasalandeli amasiko, but abantu mbona ngani singabukela emasikweni ethu akudala sasivele sikho khona. Mbona ngani abantwana labo bangaba le nhlonipho, babe le mbeko, babekwazi vele ukuthi kumele kenzeni. Kungabi lalokho esibabona bekwenza behlala ezitaradini yazi benathana nabo njengulani. Yazi kunzima.
Ngezinye indlela liyabafundisa la masiko, bawamukela njani?
Sebesibatshela ukuthi umgido lo wawugidwa kutheni, ugidelwani. Kunezinto zangikhona kulama-artifacts angisho ayachiwa ukuthi lawa ngawani lakungokwani. Like umgido webhiza, umgido wehosana, they know ukuthi kumele ugidwe nxa usiyacelwa izulu. Kule mgido eyenzakala nxa uvunga. Silabafana namankazana nje bayakuthakazelela kakhulu, bayebe bebaningi sifile ukuthi baye befisa ukuthi ngabe ngibathatha bebaningi kodwa kuyabe kungavumi. So lami ngiyabe ngithatha nje ixeka ihlekana nje lilingeneyo.
Lifuna ukuqhubeka lize liyefika ngaphi ngemgido yenu?
Ukuthi thina nje siseprimary ngisho, kodwa abaningi ebengibe labo abanye from 2017 bakhona sebengenile kwamanye amaqembu labo abeyenza izomgido zembubu, ebeyenza entertainment lani, labo asebekuthethe sokungumsebenzi yabo esebeyenza. Kunabanye abantwana sile abakwana i-5 asebekwenza khona lokhu sabangena kwamanye amaqembu.
Wasebeziphilisa ngabo?
Yebo, sebeziphilisa ngabo.
Ungachiyela abalaleli ingcazelo mhlawumbe abanye sebelibele ukuthi umgido onje ngowani njalo ukhatshwa ingoma enjani?
Iyosana siyabe sihlabela ingoma esebe bayebecela izulu. Ibhiza lalo liseduzane liyaligidwa ngabobaba ikakhulu. Iyosana kakhulu kudala ivele igidwa ngabomama. Lalana enye imbakhumba. Imbakhumba ngumgido ikakhulu ugidelwa esishoneni, kodwa uyabe ugidwa ngesikhathi nxa abantu sebeqedile ukuvuna. Isitshikitsha siyagidwa ku-entertainment naxa ithethela lalapho bayasigida.
Lo nkosazana Lilian Dube, ngcwethi kwezemigido yesintu osanda ukwamukela isicoco kunhlanganiso yeMathebeleland Cultural Awards ngesizwe ezesiKristu.
Lamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguntungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ngeviki elelileyo bathandekayo benkosi ngibazohlana njalo kolunye uhlelo lukavuselela umoya, sikhangele ngokuloba kukaLuka chapter 11 verse lika-11 lika-4. Nxa bekhona abangazange babe lethuba lokuzwa ukuthi indaba leyo ithini, sizathi ngokuphangisa nje sibuye sibale khonapho ukuthi sihambe nini ndawonye. Luka sahluko lesika-11 ivesi lika-11 siyakuphola ufundeka kanje. Mmuphi kini onguyiso oyakuthi nxa indodana icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi? Kwero, uma icela iqanda ayinike ufezela na? Sikhulumile ke ngesikhathi esedluleyo labe besihlana khona sikhuluma ngokwenzakala emndenini ukuthi abazali kabalaleli izicelo lezikhalazo zabantwana. Nxa besenelisa kuyinto enhle kababenzeli. Nxa kuyinto engathi iyabasinda, iyabaxaka, ingaphezu kwamandla abo, kababaphendule ngendlela etshengisela ukuthi bazwile njalo babaqalethekisa abantu babo bangabachaphazi into yenkulumo lokhu abanye babechinxa abantwana becela abantwana baphendule ngenhlamba uJesu mhlawumbe unyekhona nabo namhlanje besifundo ngithanda ukuthi esiselule sisikhangele kabanzi ngempilo esiziphilayo emphakathini lapho esihlezi ngakhona sihleli labasikhokhelayo abangathi bangabazali bangabaphathi bezigaba ngendlela ezishiyene bangaba ngosobhuku babe ngobhizinimesi mina balezikhundla ezinkulu bonke nje bona abantu okhansila member of parliament sekuthandazwe kubo abaphathi bentambo zikahulumende laye uhulumende ngokwakhe bakhangelelwe ukuthi benzele abantu izinto abazicelayo kungakhathalekile ukuthi lezo zinto ziphuma ezikhwameni zabo okunye kwabo kuvela uhulumende okunye kwabo kuvela kulabo abalenhliziyo yokusiza kodwa engikuthanda kakhulu leli gama ukuthi labo bantwana nxa betshela inhlanzi inhlanzi ngayifanisa lokuphila izinto ezibaphilisayo nxa abantu bedinga ukuphila kubo abaholi laba esingathi bafana laboyise kabenzelwe lokho okuzabenza ukuthi baphile kahle bangazi bahlukunyezwa njengoba uJesu esitsho ethi kambe umzali opheleleyo umntwana angathi ecela inhlanzi amnike inyoka kodwa siyakubona phakathi kwempilo zethu bakhona abaholi labakhokheli endaweni thi banike abantu inhlanzi babanika inyoka yiko okukhathazayo khona lokho kuze kuthi lanxa bekhalaza ngezinto ezisemehlweni abantu ezibonakala bakhalaza ngezigolani bakhalaza ngemigwaqo khalaza ngezikolo ngezibhedlela bakhalaza ngakho konke abantu kubona laba ababakhangeleleyo ukuthi babahole kahle kanti-ke abanye impendulo zabo lokwenza kwabo uyazibonela nje ukuthi laba abantu bacela inhlanzi yebo bafuna ukuphila kodwa laba ababaholayo babanika inyuka abantu bacela ukubana labo baphiwe into ezimnandi labo kungafananisa leqanda kodwa ayiphiwa inkume kuthiwe kayidle lokho kuba yisiqalekiso kuyisinengiso unkulunkulu unkulunkulu uthi lina baholi lina bakhokheli eliphethe lapho elingabe liphethe ngakhona ake lilalele ukuthi abantu bakhala ngani linganambethi lodwa leyo nhlanzi bona baphiwa inyuka lenkume akusebenzi njalo unkulunkulu akakuthandi lokho asiyikhulekele baba thixo engcwele sicela laba abasiphetheyo xa sikhalaza kubo basizwe basilalele nezikhalazo zethu ngojesu siyakhuleka amen
sibonge ke umfundisi Thandeko Zinti Mkandla ngohlelo vuselela umoya asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkumo
siyabonga ntungamili kesizwe ezabatsha
siyalamukela kuhlelo lwabatsha igama lami ngutaba kancube namhlanje kuhlelo lwabatsha sicoxa lonkosazana mhlela usizo ncube oqhuba umsebenzi wokupheka unkosazana ncube ulesikolo njalo esifundisa ukupheka eseschool of food africa esifundisa abantu eHarare kanye lakobulawayo
igastrotourism yi-experience ehlose ukukholisisa izivakashi zakuleli kunye lezemazweni omhlaba wonke jikelele ezithakazelela ukuzwisisa ezamasiko kuhlanganyelwe ukudla okushiyashiyeneyo ikakhulu okomgangatho ophezulu what we call indigenous foods okwakithi kuchadiswe lokudla okomhlaba wonke jikelele njalo okushiyashiyeneyo emazweni esengengahamba ngafunda kiwo
ekuqaleni i-Global Village Chef's Table inhloso yenu ngeyani
i-Global Village Chef's Table is an exclusive platform ehlose ukubukisa nokubonakalisa ubuhle belizwe lakithi ubunandi bokudla kwakithi esikuthi khona i-indigenous cuisine kuchadiswe lokwamazweni entshonalanga lasempumalanga American cuisine European cuisine Asian cuisine phakathi kwamanye ama-cuisine esikufunayo ukuthi abantu bakwazi ukuxhumanisa ukudla lamasiko babe lenzwisiso yokuthi njengoluntu umhlaba ufana le village njalo siyakwazi ukuthi sithole ukuthula lokuzwana nokuthandana sisebenzisa ukudla.
Kuyini owawenza ukuthi ukhethe lo msebenzi phakathi kweminye imisebenzi yonke?
Mina ngazala ngincane kakhulu esikhinga silungu teenage motherhood. Ubunzima engahlangana labo yibo bangifuqayo ukuthi ngisithuthukise kwezemfundo ephathelane nomsebenzi wezandla. Ngakho-ke ngahamba emhlahlandlela ngathola kuvuleka ithuba le-apprenticeship in culinary arts. Nga-apply-ke ngenhlahla enkulu ngabizwa e-Victoria Falls Safari Lodge for interview. Ekuhambeni kwami nagada ibhasi eyayigcwele abelungu abavela emazweni ashiyeshiyeneyo omhlaba, ngathola ithuba lokuxoxaxoxa labo ngananzela ukuthi yiyo le nto engiyithandayo. Xa ngingathola ithuba lokuthi ngifunde ngifike la okulezinto ezinje khona ngajabula kakhulu. Ngenhlanhla enkulu ngaphumelela kwi-interview yami, ngafunda e-School of Hospitality and Tourism koBulawayo ngaqeqesha. Yikho-ke ekusebenzeni ngazimisela ukuthi ngizaba le bhizimusi elizathuthukisa abantu ngokuphepha. Manje ngiyumqondisi wesikolo se-School of Food Africa.
Ungathini kwabasakhulayo abathi bona balothando lokuthi benza umsebenzi wokupheka njalo bayawenelisa kodwa belokuthandabuza okokuthi kungaba ngumsebenzi ongabaphilisa na?
Mina ngintombazana yasemakhaya, ngokobhekwele emakhaya ikhezi number 39. Ngangingakhangelelanga ukuthi ngala imvela khona ngingahamba isisanga esingaka empilweni. Ukupheka kwangitshintshela impilo, kwangisiza ngaqala ibhizinesi lami lokufundisa abanye ukuthi ukupheka kuyakwazi ukuthi kugcine. Sengahamba amazwe ngathola ithuba lami ngalokho engikwenzayo, ngafunda e-America Mandela Washington Fellowship, eyangivula amehlo ngananzelela ukuthi hayi lami ngingancedisa abanye abafisa ukusithuthukisa ngokupheka. Manje ngiqondisa isikolo sokupheka kuthiwa i-School of Food Africa. Abafuna ukulolonga ama-skills abo okupheka, befuna ukuthi baqale amabhizinisi okupheka, bebadinga imisebenzi endaweni ezibhatala imali ethe xaxa, kumba bafuna ukulondoloza impilakahle yabo ngokudla, bangabuya e-School of Food Africa sibafundise.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lonkosazana Mhlela Usizo Ncube oqhuba umsebenzi wokupheka njalo engumqondisi wesikolo sokupheka ese-School of Food Africa esifundisa abantu eHarare kanye lakoBulawayo. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguThabo Kancube.
Siyabonga Taboka. Iqembu lesizwe elama Warriors namhlanje lithole umklomelo walo wesibili eRwanda kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba ngomnyaka ka-2026. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu leZimbabwe libe ngutshiki lobhanqa 1-1 leNigeria emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yehuye elizweni leRwanda namhla emini. Ohlohlela iqembu leZimbabwe nguKnowledge Musona ngehlandla lakuqala ilo mdlalo okuthiye leNigeria lilinganiselwe nguKelechi Iheanacho ngehlandla lesibili lo mdlalo. Limpumela ithiye omabili amaqembu lemiklomelo emibili iqembu ngalinye njengoba leZimbabwe libe ngutshiki lobhanqa 0-0 leRwanda emdlalweni walo wakuqala, kuthiye leNigeria lona libe ngutshiki lobhanqa 1-1 leLesotho ngosuku lokuqala olomkhankaso. IZimbabwe leNigeria yazikusuka sika-group C ndawonye leBenin, leSotho kanye leSouth Africa. Iqembu elizaphutsha imidlalo lihlezi phezu kwengalane yilo elizahle lithole ilungelo lokuyadlala komncintiswano wezwe zomhlaba ozaqoqwa ngamazwe abalisayo leCanada, iMexico kanye leUnited States ngomnyaka ka-2026. Iqembu leSouth Africa yilo elihlezi phezu kwengalane ngemva kokunqoba elikwenzeyo leBenin nge-2-1 ngomgqibelo. Ngolwesibili iqembu leLesotho lizadlala leBenin, kuthi leRwanda lizadlala leSouth Africa. Kolunye udaba olumelana lomdlalo kuqube kule midlalo emibili namhla yesigaba seCasalaga Premier Soccer League yona iphele kanje. Iqembu leManchester Diamonds linqobele iHighlanders nge-2-0 ngaseGibo, ukuthi leHeritage lichaye leBulawayo Chiefs nge-1-0 ngaseNational Sports Stadium. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.